Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela kustudio 7 ngomvulo mhlaka 22 kuZibandlela 2024 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Yazi ukuthi intayethu ihlaselwe yibubi nezidakamizwa. Into esihlukumeze abafundi nabatsha elizweni jikelele. Yenye yezinto engabe ibangele kakhulu ukwehla kwenani lephasiwedi.
Isiphumile impumela yemihloliso ye-ordinary level, abanye bekhala ngokuwa kwesisindo semfundo eZimbabwe. Kulaba balisi abathi sebekhalale umsebenzi, laloba uhulumende esithi kazi lutho ngalokhu.
Kuyisa kwejournalism eZimbabwe injongo yinye ekuthi abantu bahlamukele uhulumende, injongo yinye ekuthi abantu babone ngathi uhulumende akunanto ayenzayo lemisebenzi yayo zingaphumeleli.
Liwa ngamandla idola leZimbabwe, ibandla elibusayo lisithi lokhu kwenziwa ngabazonda uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Uhlangothi lukahulumende olubona ngokulotshwa kwemihloliso olweZimbabwe School Examinations Council, kumbe SIMSEC, namuhla lwazise ukuthi impumela yemihloliso ye-ordinary level eyomnyaka ka-2023 isiyethulelwe abafundi okusemthethweni. Inani lezifundi eziphumelele kulimhloliso liqansile nxa liqathaniswa lelanyakenye. Inani lezifundi ezenelise ukuphumelela kulimihloliso zapasa izifundo ezinhlanu kusiya phambili, zifika kusilinganiso sokungamathumi amabili lasitshiyagalolunye ekhulwini, i-29.41%. Inani leli likhwele lisuka ku-28.96% eyomnyaka ka-2022. Ekhuluma lentatheli zindaba eseHarare namuhla, umgcinisihlalo weZimsec uProfessor Eddie Mwenje uthe inani lezifundi ezabhala lemihloliso lehle lisuka ku-278,760 eyomnyaka ka-2022 lisiya ku-270,129 eyomnyaka ka-2023. Ukuhlaziyalo ludaba sixoxa lomnumzana Stevenson Dlamini ongumbalisi ekolitshini le-National University of Science and Technology, NUST.
Okokuqala siyazi nje ukuthi intsha yethu ihlaselwe yibubi lezidakamizwa. Yinto esihlukumeze abafundi nabatsha elizweni jikelele. Yenye yezinto engabe ibangele kakhulu ukwehla kwenani lephasiwedi. Okunye njalo singananzelela ukubana mhlawumbe abanye benelisanga ngokuthi babhale akade bengathola imiklomelo ephezulu, mhlawumbe ngenxa ezizathu ezingabe lobudlelwane nesimo somnotho. Kodwa okumqoka sikunanzelelayo kubana ukuziphatha kwabafundi yikho ngabe kubangele ukubana sibone izinga lokuphumelela kwabo lisehla, ngoba nxa sikhangela udubo lolu lwezidakamizwa lubhahle kakhulu kuntsha esesigabeni umejali sesikolweni nabasesikolweni. Lokhu kuphazamisa indlela abafunda ngayo, phazamise nendlela abaphumelela ngayo ezifundweni. Njalo labo balisi abangakhuthalanga kakhulu ngenxa yokukhala ngenzuzo yabo, labo balahlabuzani lokubana bafundise kakhulu abafundi ukuze babe lemiklomelo ephezulu.
Yikuyini okungenziwa ukuze kuthuthukiswe imfundo elizwe?
Ungathi kule mzame ke yabakhona uhulumende efanayo lokuthi babise uhlelo lwekhala lalujonge ukuthi kwenze kube lula nje ukuthi abantwana baphumelele. Kodwa impi yakuqala vele kumele uhulumende alisane layo iyona leyo yezidakamiswa ezikolweni nezitaratini nje jikelele nakuma-communities jikelele, ngoba khonakhana yikho sokulethe ukubana kube nokufiphala ekukhuthaleni kwabantwana okwenza imiklomelo ibe phansi. Kwesibili, singakhuthaza laba balithi kube leyo ndlela ezokubakhuphulela mhlawumbe inzuzo yabo ezenza ukuthi labo bakhuthalele ukuthi noma nje abantwana bengathi abazimiselanga bona babe bentshikuntshu, mhlawumbe lakho sokungakhuphula izinga lokuphumelela kwabantwana.
Kho okwenzakalayo kumihloliso le kungaba kuza aphazamisana elakusasa nxa sikhangela kwezemfundo.
Ukufiphala kwekuphumelela kwabantwana kuyaphazamisa kusasa elizwe. Kwakuqala kumi kanje. Ngoba sikhangela ukuthi abantwana nxa sebethe benza igwalo lwabo lwesine, sikhangela ukuthi baqhubeke besiya kuzifundo eziphezulu, baye igwalo lwesihlanu. Kodwa ungasibe abantu abaya kumfundo yaphezulu, kuthi bona labana akumele bazofida kuma-university nakubaba balithwale. Okuzadala ukuthi kube nokuswelakala kwabantu abafundileyo kusasa yeZimbabwe. Okuzenza kudale futhi ukuthi kube nabantu abaswele imisebenzi, beswele imisebenzi ngenxa yokuthi abanayo impumela efunakalayo ukuze baqhatheke. Ngakho-ke into yakuqala yokubana kuzaswelakala abantu abazafit into ama-higher level of learning. Ngiyaxhayela nabapolitekniki akhayelele bona labo abaqede izifundo zogwalo lwesine ukuthi labo babe ngabantu abazabayingxenye yezifundi eziyakhuphululwayo.
Lo ngumnumzana Stevenson Dlamini ongumbalisi ekolitshini le-National University of Science and Technology ekhuluma le-Studio 7 ecingweni ekoBulawayo. Kusenjalo ababalisi bathi sebekhalale imisebenzi bekhonana ngeholo abathi liphansi. Bathi bafuna iholo eledlula inkulungwane i-$1,200. Okwamanje bahola amakhulu amabili lengxenye yamadola eMelika i-$250, lenye ingcosana yemali yeZimbabwe. Ukuze sizwe okunengodaba lolu, sixoxele nobhalajikelele weHarare kwinhlanganiso emela ababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, umnumzana Munyaradzi Masiwa.
Ababalisi abaphansi kwehlanganiso e-FOZEU ila mayunyeni amaningi i-FOZEU kule Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, kule PTUZ, kule EUZ, kule ZIBITU. So ababalisi abaphansi kwamayunyeni lawa bakhalalile umsebenzi. Uzokuba labanye ababalisi abangela amayunyeni labo bakhalalile umsebenzi ngoba vele imali esiholayo iyafanana kungelani lokuthi ukuyiphi iyunyeni.
Okuza kwenza ukuthi babuyele emsebenzini bathi yikuyini?
Ababalisi bathi bona okuzayenza nje ukuthi babuyele emsebenzini yikuba imali yabo isuke yayengezelelwa nguhulumende.
Bafuna yengezelelwe ifike kumalini?
Ababalisi bafuna imali ifike ku-$1,260 imali ye-America.
Uhulumende yena okwakhathesi usetheni ngalokho?
Uhulumende kakakhulumi lutho, wakhuluma nje ukuthi imali yethu isizatekswa, sakubona ngeholo likaJanuwari imali yethu ishotile, vele sokutshengisa ukuthi uhulumende utekisile imali yethu, yona vele ilutshwane.
Sizwa njalo kule mibiko yokuthi kulokwethuselana, kuyini okwenzakalayo?
Iqiniso, abasebenza emahofisini e-education baqalisile ukubhoda ezikolweni besithi bafuna ukubona ukuthi kume kanjani abathi yona i-status ye-education. So kwayenza ukuthi abanye ababalisi bayacinte bayethuka bayenza ngathwa nje basezikolo bayasebenza bona bengasebenzi besesaba nje ukuthi ama-threats lawa abakwazi ukuthi ayaphetha ngani.
Lo ube nginobhala jikelele weHarare kunhlanganiso emela ababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, umnumzana Munyaradzi Masiwa exoxa le-Studio 7 eseHarare. Kodwa isikhulumeli sogatsha lwezemfundo ye-primary le-secondary umnumzana Taunga Nandoro uthi akula ababalisi abakhalele imisebenzi. Asimzweni elandisa.
Zvekuti hanzi kune varairidzi vanga vari pastrike
ukuthi kulababalisi abakade bekhalale imisebenzi ngamanga aluhlaza joko. Lami ngiqala ukukuzwa ngawe khonapha. Akula nto njalo, nxa bekhona bengaba bengabantu abathathu nje kuphela. Kodwa iqiniso ngelokuthi bonke ababalisi bebekhona emsebenzini lamuhla, njalo asikhangelelanga ukuthi kungabe le strike lonyaka
kurerino.
Umnumzana Taunga Nandoro is Kulumeli Sokatalos and Fundo, a primary le secondary, over Kokla Ekinwen le Studio 7, SARRM.
The Voice of America.
Liwa ngamandla idola leZimbabwe ibandla elibusayo lesithi lokhu kwenziwa ngabazonda uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Okwamanje emkambo omnyama idola elilodwa leMelika lithengwa ngamadola eMelika adlula kancane inkulungwane ezilitshumi lantathu, 13,000 Zimbabwe dollars, kuthi emkambo kahulumende libiza amadola edlula kancane inkulungwane eziyisificaminembili, 8,090 cents. Abakubandla leZANU-PF bathi ukugukudeka kwedola leZimbabwe kwenziwa ngabazonda iZimbabwe. Umgcini isikhwama kahulumende umnumzana Mthuli Ncube yena uthi idola ligugudeka ngenxa yokuswelakala kwemali kanye labantu abalisebenzisa buchapha elizweni. Ake sizwe umnumzana Malaki Nkomo yebandla leZANU-PF ekhuluma ngodaba lolu.
Baba uzi ukuyimbono nje emnene ekhiyene wathi kuqinisele esilajethi la ukuthi uhawula wabantu kumbe uhawulisa wabantu ukuyisa kwedola lethu eNezimbabwe injongo yinye ukuthi abantu bahlamukele uhulumende, injongo yinye ukuthi abantu babone ngathi uhulumende akunanto ayenzayo lenhlelo zayo zingaphumelezi, kodwa ayithi ubonelayo ukuthi inhlelo ezikhona uhulumende lo okhona inhlelo ezenza ukuthi imizwe lokhu ikhulele siyaphambili. Indiyenza sina abantu abathatha ngendlala singakhayela i-development kwakhona kwezinye indawo ezemkhomeni. So ngaleyo ndlela levizika ithima kuthatha ukuthi khona ukuyiswa kwedola lethu leZimbabwe injongo yinye kuphela ekufuna ukukhipha umbuso.
Ye, siyabona kodwa nxa ukuthi idola liyi 1 to 13,000 kamba kumangalisi khonokhu, njalo kuyini okwenza ukuthi lidule kangaka idola khona ngale emkhambo omnyama?
Ikwaphela enguthileyo laphana bathi ukuthi khona injongo yonke naleyo singawukhangeleli ukuthi khona abantu badinga ukuthi khona kusolwe ini ilizwe lethu, kodwa into abantu abangananzeliyo ukuthi ngokwenza njalo ukuhlukuliza laba abantu abaphansi. Uyangisithi wena uthiwa uhulumende kodwa usihlukuliza abantu abaneneke ikhapho leZimbabwe, kanti ezinye izinto nje kufanele abantu bazi amabandla wonke langabe ephiza asiyeyani eyifake impansi etafuleni abantu bonke bakhiphe izijezo zemoto kukhitshwe konke amasansizilaisike esiqala ngawo abantu abathela wafakeni ilizwe leZimbabwe mali ibonakale lisehluleka ukuze abantu balizethele out. Okuqina kudikeka yini abantu ngoba ekuqineni vele iqinise ukuthi ngaze yema election abantu izandla leZANU-PF yakwazi kwasulana nekhathana ibizi izandla lahamba layelola leli lizwe. So ngaleyo ndlela into engaba khona eyake namacebo okuthi sithithikisa njani ngabe etafuleni sihlaleni sonke sikhulumeni sonke sithithike insilizwe lethu, hayi konikuba ngamacinga amanye angayisiwo okufuna nokugcina zisa abantu abaningi lezi ubuhlungu.
Umnumzana Malaki Nkomo ukubandla leZANU-PF ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 esefelabhusi. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Rejoice Ngwenya okunhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions.
Ja, iqinise ukuthi idola lifanele liswelakale ngoba ikhefu elide lisanda kuphela. Abazali babhadale imali zesikolo besebenzisa amadola. Ama rates you know imthelo ye-council isibhayibhadalwe kathesi le mithelo yemota yikho kuyizwa kuyazisiseka ukuthi kungani idola lingekho emsikeni. Lokho ukuthi kule speculation lokhu vela ivele ihlala indawo ngoba i-reserve bank yona babethe khona ngeminyaka ophelileyo sebelungisile ukuthi into zingahlupheze imali. Kodwa mina bona ngathi iglass ekho i-market kathesi ivele kayamanga kuhle ngoba abazali babhadale imithelo bahlawule imithelo eminingi kakhulu.
Ye, nxa sizwa kubandla leZANU-PF bathi hayi okunye kwangikhona kuphehlwa izijeziso zenotho ezetheswa abantu abakuZANU-PF kambe ngabahambelana khona
izijeziso zenotho aziziqondanele abantu abalutshwane aziqondana ngoZulu. Laba bathi khona igolide liningi liyathengiswa eDubai lithengiswa ngaphe China imali yakhona iyabe isiya ngaphi imali efanele ingene izithelo eziningi ezikhethwayo platinum o lithium zonke ziyathengiswa ngaphandle kwelizwe kanti bantu bezimbabwe imali yakhona iyangapi ya so ikhothina nxa laba abakhuluma ngokuthi kulezi jeziso ngabantu abakhuluma abasebuthongweni ngabakaphaphami kutho ukuthi asozisiba sibakholwe ngoba ingoma ohlale beyikhuluma nale
ye kuthi noma sikhuluma sibili sijula kukhanya nzani kungalungiseka yini khonokho ukuthi idola liyagugudeka
akulungiseki ngesiphangiphangi ngenxa yokuthi thina esingathi ngesikhiwa i-production yethu impahla esizilungisayo thina eziningi azithengiswa ngaphandle kwelizwe zithengwa ngaphandle kwelizwe kutho ukuthi ama-offshore funds wonke lani esilawo amuntu wonke oyabe le mali loba angazazuza imali ku-World Remit kumbe Western Union iyathatha imali ayegoli kumbe ayetanzania kumbe ayezambe ayethenga awusoze kuvele kube le mali ngaphandle kokuba kungaguqulwa indlela ebuswa ngayo ama-industry ethu wonke aphakame impahla zethu zonke esizithengayo ezibe zizipahla ezilungiswe eZimbabwe sokusiba lama-excess reserves iwazi agcinwa kwema-bank sekulungisa ama-import licenses
so yindlela ongenza khona imoney supply engcono kunokho
iqiniso ukuthi imoney supply yenziwa ngezinye indlela ezimbili ukuthengisa impahla ngaphandle kwelizwe kumbe ukuletha esithi khona ngesikhiwa i-foreign direct investment ikhuphela abantu bezanu behlale bekhuma ngezithelo ngoba kuyahlupha ukuthi imali ye-investment ingene ngoba ilizwe lethu izimbabwe yethu le iku-high credit risk umbuso wakhona kawumanga kuhle abantu kababanjwa kuhle ama-property rights amalungelo empahla yikho kwenza ukuthi ama-director ama-foreign direct investors amaningi kasoze afuna ukubeya lapha ngoba i-insurance yakhona lama-cost akhona oku-investa ezimbabwe i-high credit risk uhambelana lombuso welizwe nxa ungaguculwanga khonokho asize kulunge ngesiphangiphangi
lo ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi kwezenotho okunhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions obexoxa le-Studio 7 SARR singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane umnumzana Anthony Blinken umphathintambo ohlangothi lukahulumende wakwele Melika olubona ngokudlelana namanye amazwe wethekelela amazwe ambala kuzikazi le-Afrika namuhla ukwele Cape Verde lapho axoxisane khona ngokuthiyeneyo lo mkhokheli welizwe lelo esuka kuleli lizwe ukhangelelwe ukuba uza kwethekelela kwele Ivory Coast engakayi kwele Nigeria lakwele Angola lolu luhambo lokuvuselela ukuthengiselana kwezomvikela phakathi kweMelika lamazwe ezekazi le-Afrika kwezempilakahle kusiyafika izolo kusihlwa umkhuhlane wesihudo ubusubulele abantu abangamachumi ayisikhombisa lanye 71 njalo uyamemetheka okwethusayo eZimbabwe ngesikhathi esifanayo kulabanye abedlula amakhulu amabili lanhlanu 359 abacatshangelwa ukuba babulewe ngumkhuhlane lo omemetheka elizweni ingcwethi kwezempilakahle zithi kunengi okumele kwenziwe ukuze kwenqabelwe umkhuhlane lo kubika uGibbs Dube
inhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni wonke jikelele eWorld Health Organization isanda kunika eleZimbabwe imithi lokunye okwenqabela ukumemetheka komkhuhlane lo osugulise abantu abafika phose inkulungwane ezingamajumi amabili lengxenye 19,649 selokhu waqhamuka nyakenye ngonhlolanja ekuzameni ukwenqabela umkhuhlane wohudo elizweni i-WHO ET ibambisane lenhlanganiso ezigoqela e-Health Resilience Fund the Vaccine Alliance, kanye le European Union, Embassy of Ireland, le United Kingdom Aid, lezinye. Ithi uncedo lolu luza kwenza eZimbabwe lizame ukuncenga amanzi ahloliweyo ukulolonga abongi abaza kuba lolwazi olujulileyo ngumkhuhlane wohudo lokunye okufunakalayo. Embikweni nabasanda kuwethula inhlanganiso le iphinde yathi eZimbabwe lizanceda ukwenza imikhankaso yokukhulumisana lozulu ngomkhuhlane wohudo Ingcwethi kwezempila kahle zincoma okwenziwe inhlanganiso lezi sithi kumele uZulu lohulumende benze okuningi ukuze ungamemetheki ngamandla umkhuhlane wohudo. USikhutsamfundo Solwayo Ngwenya osebenza empilo hospital okhulume okwamanje ezimele uthi kuningi okungenziwa ukuze kunqatshelwe umkhuhlane lo.
Okwamanje isihudokazi leso kuthiwa yikorela isesikanya simemetheka elizweni. Yikho abantu bayaxwayiswa ukuthi khona bananzelele ngoba lesi sihudokazi umuntu uyayenelisa ukuthi ahude kakhulu ngesikhathi esilutshwana aphelelwe impilo yakhe. Yikho siyaxwayisa ukuthi abantu nxa behamba bengazi bahamba beqhawulana lokuthi behambe bethenga ukudla abakuthola emamakethi bedle kungageziswanga njengoba amanzi lawo vele ehlupha. Lokhu kuyakwenza ukuthi kuvikele ukuthi umkhuhlane wekhorela umemetheke usiya phambili. Njalo abantu bayaxwayiswa ukuthi nxa behamba emfeni lapha ezimfeni bananzelele kakhulu ukudla abakudlayo nokuqhawulana izandla esengukhulumile.
USikhutsamfundo Ngwenya uthi kuqakathekile ukuyabona odokotela masinyane uma ucatshangelwa ukuthi umuntu ulesifo sohudo.
Bengazibamelela ukuthi ahude ngoba isihudo sangkhona siyamangalisa, yikho kuthiwa isihudokazi. Bazabona umuntu ekhipha isihudo esingamanzi esingani irayisi, kuthiwa irayisi water stool. Yikho ke lokho akumelanga bacabange ukuthi umuntu uzasila engazange wayelatshwa. Nxa umuntu ethe watshona ezindaweni ezisemaphandleni ebulawa isihudokazi lesi esinje, bengaze bambeka bengazange batshela abantu bempilakahle esigabeni sabo.
Umemetheka ngamandla umkhuhlane lo eHarare, eManicaland, Matabeleland North, Maswingo, Mashonaland Central lezinye indawo. Kulabantu bafika amajumi amane 41 abasanda kubanjwa ngumkhuhlane lo eMashonaland Central, okuyisabelo esikhokhela ngenani labathaphe umkhuhlane lo kusiyafika izolo. UMnumzana Mavela Sikhumalo okunhlanganiso yeCombined Harare Residence Trust uthi kumele abantu beqaphele umkhuhlane lo. Uthi bathola ulwazi kwezabempilakahle mayelana lomkhuhlane wohudo.
Ubonakala angathi amafiga lokhu ekhwela, asikwazi ukuthi ngamanzi yini kumbe lizulu leli elalisina insuku ezidlulileyo lezi. Sesibona ngazathi ama-figures emkhuhlane lo wohudo sekhwela futhi phezulu kathesi.
Ngobulayo kukhanya ngani balwisana kahle lo mkhuhlane lo okulomuntu oyedwa kuphela osanda ukuhlolwa watholakala elegciwane lohudo. UMnumzana Thembelani Dube, umabhalane obona ngokudlelana lezikhamizi kunhlanganiso yobulawa Progressive Residents Association, uncoma okwenziwa yikansili.
Okwakhathesi phansi kuyawunandlela umkhuhlane loba ubamemetheki kakhulu, mhlawumbe ukuthi abantu bakobulawa sebeke bawugula xa kusenziwa izimemezelo bayazithatha ngazo zonke izandla zombili. Ngakho-ke umkhuhlane lo abantu bawuqaphe ngeso lokholo ukuthi ngawungaba khona themba abaningi bayakwazi ukuthi benzeni. Kodwa-ke esikunanzela kakhulu ukuthi izeluleko ezibuya nebulawa city council zenza ukuthi abantu bahlale beqaphile. Kodwa-ke siyakhuthaza abantu njalo ukuthi nxa besezishweni lapha bananzelele bengakaze badle ukudla, bahlale bageze izandla, baqhawulane kodwa babeqale belegeza izandla ngaso kuthe waphunywa lapha ezitheni ngoba siyakwazi ukuthi nabeke sikuvale 100% ukuqhawulana kwabanye. Kuthazayo ukuthi bangaqhawulana abantu bahambe babambe ukudla bangakaze bageze izandla. Le kudleli lapha besifisa ukuthi nayo kuyavuma abantu bangasondeli kakhulu ekudleni okudliwa ngabantu abaningi ngoba kwandisa ukuthi kube yikho okumemethekisa umkhuhlane wesihudo, in this case ikholera.
Uhulumende uthi ulwisana ngamandla lo mkhuhlane lo njalo ukhuthaza abantu ukuba balandele abakutshelwa ngabezempilakahle. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, nginguGibbs Dube.
Kwezemidlalo, iyaqhubekela phambili imidlalo ye-Africa Cup of Nations 2023 lapho iqembu le-Ivory Coast lidlala le-Equatorial Guinea kuthi iGuinea Bissau idlala le-Nigeria okwakhathesi. Kusihlwa namuhla iMozambique izadlala leGhana, iCape Verde yona idibane le-Egypt. Kusenjalo sekukhethwa indlubu ezwele ephokeni kumncintiswano wenguqu wokudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika. Gubika uJoseph Njanji.
Iqembu seNegali yadibana lele Guinea kusasa ntambama emdlalweni wesibaya sika Group C livele selifinyelele ukuyadlala kusigaba esilandelayo somncintiswano ngemva kokubuthelela imiklomelo yesithupha kumidlalo yalo emibili yakuqala. Wadlalela amaqembu abalesayile Highlanders kanye lele Dynamos uSimon Makwesi Banda uthi leli qembu litshengise obala ukuba lizimisele ukuvikela isicoco se-Africa Cup of Nations.
Senegali ngibona ngaba ngamafavorite ukubuyela ukuthatha icup la eMorocco. Hayi, unabona nama-teams azafika kufinal lawa. Even iSouth Africa singayijelela, but South Africa ingakwazi ukuwina kuTunisia, iyafika kumasemi ngoba i-team yana i-strong ngendlela ababhida ngayo ukuthi bathi bathatha almost i-six players ezisandani basebengezelile amanye ama-players.
Iqembu leSenegali lihlezi phezu kwesibaya sika-Group C lemiklomelo eyisithupha, ukuthi ngemva kwaloko leGuinea lemiklomelo emine. Iqembu leCameroon lona elizadibana neleGambia lihlezi endaweni yesithathu, njalo lilo mklomelo owodwa, ukutsho ukuba kumele linqobe leGambia elingela ngitsho lowodwa umklomelo ukuze lithuthukise amathuba alo ukudlulela kusigaba esilandelayo somncintiswano. Wadlalela iqembu leZimbabwe Saints uBlessing Lunga uthi imidlalo yalonyaka ilezimanga, kodwa isifiso sakhe ngesokuthi iqembu leCameroon lingabuyeli ekhaya masinya.
Akhona lise ilama surprises makhayela ama-team so far. First games ama-team amaningi kube lama surprises like oNamibia, even iCameroon can show ukuthi basebenzimeni for now, but hayi, my hope ukuthi bazaphika kusithe game yabo last.
Iqembu leSouth Africa lizadlala lele Tunisia ngolwesithathu emdlalweni wesibaya sika Group E. Njalo umqeqeshi womdlalo wenguqu Gift Geto Nkala uthi kuzamele libophe ziqine ngoba wonke amaqembu akusibaya lesi esaselawo amathuba okudlulela phambili.
iSouth Africa lokhu isitholile ama winning formula, I think ingaba i-threat nxa bengasayinazelelanga kuhle ngoba sebebonile according to i-player izo ngowami umbono ngibona zani batshintshile i-type of play bebehambe egedini ngani i-first game yabo babedlala utikataka ongayindawo. I-game yayizulu ibe lo mehluko because beyangifo ama-goals. I think bengadlala that same type of football kungatshintsha izinto.
Omnye njalo umqeqeshi womdlalo wenguqu uMduduzi Mpofu laye uvumelane lonkana oba ukucecisa yikho ukuphazamisa iqembu leSouth Africa.
South Africa, they need to change their mentality. Do they want to win or they want to issue a poti? We know that is one of our philosophies, the South African Shipopo, playing for entertainment. So they need to change the focus. So if their attitude changes, something can come up, because that team is composed of Sundowns players who have been doing very well in Africa. So if they just have that winning mentality and that teamwork, they can proceed to the next stage.
Iqembu leMali lihlezi phezu kwengalani yesibaya sika Group E lilemiklomelo emine, kuthi eleSouth Africa lisendaweni yesibili lilemiklomelo emithathu, ikanti eleNamibia lona lihlezi endaweni yesithathu lalo lilemiklomelo emithathu kodwa lingaphansi ngemva kokuba libhaxabulwe ngeleSouth Africa ngefuka kanyangesonto. Emsileni wengalane kuleqembu leTunisia lona ilomklomelo owodwa. Umlandeli womdlalo wenguqu Alex Banda uthi iqembu leZambia lona selidinga umthandazo ngoba libhekane leqembu leMorocco emdlalweni lokugcina kusibaya sika Group F.
USenegal obvious bathiwe mase nxa i-team ithatha futhi sikhangela kwemali laba iZambia songayani mhlawumbe South Africa already sile 3-16 singathembi sikuyosiyadlala ngafika esilekele phambili.
Imidlalo yezibaya iyafika emaphethelweni ngolwesithathu, kuyikho lapho kuzacaca ukuba yiwaphi amaqembu adlulela phambili. Amaqembu amabili azabe ehlezi phezu kwengalane ngasibaya sinye athola ilungelo lokuya kusigaba esilandelayo somncintiswano, ndawonye lamaqembu amane abe le miklomelo eminingi abe ehlezi endaweni yesithathu.
Lingakhohlwa uhlelo olulandelayo Live Talk, lapho esixoxa khona ngomkhuhlane ohudo osumemetheka ngamandla eZimbabwe. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje, wothi sikhangele ebesilazo. Isiphumele impumela yemihloliso yeordinary level, abanye bekhala ngokuwa kwesisindo semfundo eZimbabwe. Kulaba balisi abathi sebekhalale umsebenzi loba uhulumende yena esithi gazi lutho ngalokho. Kukanti liwa ngamandla idola leZimbabwe, ibandla elibusayo lisithi lokhu kwenziwa ngabazonda uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Silu gqibake lapha uhlelo lwesanamhlanje olivalelisayo ngutabo kancube ngesithi lisale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka amuri yeZimbabwe.